Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela kustudio 7 ngezonto mhlaka 19 kuNkwenkwezi 2024 ngukhefu Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Izisebenzi zohlangothi lukahulumende olubona ngezemithelo oleZimbabwe Revenue Authorities zithi azisenelisi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi.
Lapha anti ukuchasile kuthi hayi besine-contractual obligation nomuntu wasiphathela imishina eyokwenza ama-e-passport lawo, yikho bebelokhu besamekwaphana kodwa kusalungisiswa khonoku.
Bakhala abantu ngokubhatalela ama-passports ngamaZimbabwe ngama-American dollar athi amaZimbabwe gold.
Isukela tatarika la bekumele ukuthi into leyi lingakayindawo likhangela ukuthi likweleta obani kumele babhatale ngayiphi imali.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izisebenzi zohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho oleZimbabwe Revenue Authorities zithi kasenelisi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi. Izikhulumeli zezisebenzi lezi zithi zifisa ukuba abahola imali ephansi ekufika phose ikhulu 90 Zimbabwe gold bafuna ukuba behole i-300 Zimbabwe gold ngenyanga. Uhulumende uthi usahlolisisa isikhalazo zabo. Bakhala abantu ngokubhadalela ama-passports ngamadola eMelika athi iZimbabwe gold kumbe iZig. Kodwa abakubandla leZanu-PF bathi kunzima ukuba uhulumende emukele imali entsha yelizwe kulabo abadinga ama-passports. Umsekelo womphathintambo wezemali uMnumzana David Mnangagwa usanda kubika ukuba kabasoze bemukele iZig ngoba bavumelana lekampani yakwaLithuania ukuthi kumele bebhadalwe ngamadola eMelika athi imali yakwaLeZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ohlanganiswa we-Freedom Alliance nomnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edale lephalamende ekubandla leZANU-PF. UJuma usungula lingxoxo.
Into ebuya kancane kancane kodwa vele sizafika esibhangeni sokuthi iyenduthi zasethathwa yikho bona-ke yena ngwakuhulumente sekufakile wancuma ubana kona izinto eziningi zakhe kazibhadalwe ngayo izigi leyo including ama-taxis lento ezinjalo nje. Lapho anti ukuchasile kuthi hayi besine-contractual obligation lo muntu wasiphathela imishina eyokwenza ama-e-passport lawo, yikho bebelokhu besamekwaphana kodwa kusalungisiswa khona ukuthi hayi kuphume khonaphana abantu bebuyele ukuthi ona nxa befika bengabhadala ngayo leyo isigi kumbe amadola lawo ngoba anti yabona okunye futhi kuthi ona siyakwazi ukuthi abantu abaningi ezindlini lapha sithwele wona ama-US dollar and nxa sithwele wona lawo ama-US dollar usalungisa izinto eziningi kumele kube lama-barrier change lento zonke esifana lazo nalezo. Nxa ufuna i-passport isebenzisele lani US dollar beyifake emqameleni wakho uzithathele i-passport yakho nje kuphele kodwa kuzafika esibangeni sokuthi hayi US dollar labe ngasafunakali ngitsho.
Ncube, ngiyakubona sibili yathiseka
uhlupho bakuchuma lilodube khonapho. Uhulumende osebenzisa i-reactionary approach nguye oyinkinga yena lesihlala sikhala ngayo, kanti uhulumende oplana izinto proactive ubeza kuba ukuthi engakayifaki iziki athi khona ama-passport siwabhadala ama-US dollar silezikwelede zikabani lobani. Uhulumende ohlelekileyo lo akukhangele ukuthi osilesikwelede se-China esinje okumele sisibhadale so abantu bakithi bahlupheka so asiqale nini ngaleyi fezi senze izinto ngalindlela. Kodwa bona bayabhudlukela athi nxa esephakathi sebone ukuthi isiziba siyatshona lesi ngikho sosegalula sekamisa umlomo usefuna ukuyaphuma. yuko anyona tensi ichuma seli reactor ezinto enosokulithe ngisi ukuthi no lisukela ginya lingakalungisi ukuthi umphimbo ungana elifuna ukuginya ku ihlala nini phansi lingukulumeni njengoba useharare khona kathi lichona lisenzani ichuma amadoda labo mama aliziboni yini into zenu zingakenzakala ngoba kumele libe lento ukuthi libe fasa ite likubone kungakafiki ukuthi ngomnyaka onje in 2 years time sikhiphe i-US dollar sifake izikhuza lokusenzakala manje lalingena ngathi lilizimpumputhe lisiyangisa kangaka likwenzelani
khonaa
yikho kale nguhlolo ncube asikuthi kungene kuyimpumputhe into ezibonakaleyo zona zena yikho uhulumende ethona hhayi asoze sikhiphe amanye ama-currency lawo ka-1 sizahamba siloku sisebenza i-multi-currency system ebekwenza khonoku ngoba ebesekunazelele khonokho ukuthi hhayi kunento ezinjengazona lezi okumele ziqale zinjani zenzakale yikho into kodwa hhayi eventually sizafika esibangeni sokuthi sizawuthi hhayi akuphume wonke amanye amakhalazi la kusebenze yona izindi ngokwayo yodwa so yizinto ezicatshangelweyo zona ziyana zihlale zihlalelwe phansi zakhangela ukuthi hhayi kanti lokhu singakubamba njani lokhu singakuphusha njani so khonokutho yikho okwenziwe ngurhulumente wakho kanye sibili ncube baba ukuthi yona sikhangele into ezinjalo yikho ubona siloko sile multi-currency system evumela ukuthi nanxa uleyo ezidola buya layo nxa ule zik buya layo kodwa kumaphasiwoti abana yikade bethona hhayi okwakade sisathathani iyedola kuphela kodwa lakho kumaphasiwoti ngepresha esiyifakayo sizafika esibangeni sona leso ncube esokuthi kona sizawuthi hhayi ole ziki ngabhadale ngeziki oleyo ezidola ngabhadale ngani ngeyezidola yikho lapho esiya khona ngoba anti into lezi zicubula ngokuphela everyday yikho phela amakhiwa athi khona a wise man is he who changes his mind akusho ukuthi nanxa wena ungafaka isinqumo so kumele umekiswe noma ubonte hhayi isinqumo lesi asisebenzi ncube
ncube
ngithi ngokuliphepha lokho okungasebenziyo ubona ngayo umnikazi wakho ungangibona mina ngibuya ngiphethe ukudla ngingakudli ngithi dlanini dube lolochuma khonapho kuyabe kutshengisa ukuthi ukudla lokhu kungabe kule shefu nxa ngingambuza uchuma ivalu yezike elithe liyikhipha bakuchuma iyiyo lanamhlanje lokhu ikhonapho yini nxa ingasekho khonapho yenziwa kuyini ukuthi ingabi khonapho uyabona ukuthi chuma kwesikhathi lalithi siyalithethisa lele uhulumende wenu lo ufana ustep father ohamba afika athathe umama ekwazi ukuthi labantu bakhe abangu-10 nxa esemthethe ngikhona seqalisa ukubona ukuthi ukusapota abantwana laba kuzaba yinto ichuma lapha lisuke latatarika la bekumele ukuthi into leyi lingakayindawo liyikhangele ukuthi likweleta obani kumele libabhadale ngayiphi imali alibabhadali ngamaziga abantu elibakweleta selingikhona lisitshela ukuthi kulama-contract elawenzayo kuyathengisa ukuthi silivotela nje ukuthi khokhela nini kodwa kuyalihlula babuchu lingabanye nje kungamanye amazwe ngabe lizizayo lonke uhulumende wonke wezanu nalo lithi selehlulekile kufakwe abantu ababonayo ukuthi beza
ayisiko ukuthi ngento yakona iziki kayisebenzi kumbe kanavali ivali yayo ilokhu ikhona phana lapho eyangena ngayo khona u-13.56 ngenxa yokuthi bona ibhekhwe iligolide igolide siyakwazi ukuthi bona world over isifame ethe moment lapho-ke yikubona ingashoze iluze ivalue etheatre so abantu abadawuthayo ukuthi iziki ininjani akubuye ubone even ezitolo lapha isathenga mnandi sibili nxa ungena udlayo uyathenga sokuthi izinto ezitheqaqa sibili ngenxa yokuthi khona ilokhu ilaseelazi ile value ngathi isikhuma sobe sikhangela bona lapha osomabhizinisi aba befuna ukuthi bebekhweza befaka amarete angayisiwo ukuthi bona sithi hhayi singayenza into enjalo yokubulalana sodwa ngoba into lezi kaningi-ningi sizibulala thina sodwa asibulawa ngomunye umuntu oyabe ephandle
lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala edale lephalamende ekubande leZANU-PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance singakangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kulabo phatha intambo ababili abahulumende wakwale-Israyeli asefuna ukuba kwaziwe ukuba impi ephakathi kwelizwe leli lehamas izaphetha njani lokhu kwenzakala amazwe amaningi ikhala ngokubulawa mahlayana kwabantu abaningi egaza libutho lakwale-israyeli uhulumende wakwele-ukraine ubika ukuba walwisana ngamandla lebutho lakho leRussia elihlasela ezigabeni eziningi empumalanga yakulelo lizwe. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko wethu. Owenze
kwezamasiko lamhlanje ke silenduna uzasitshela ke induna uKutumbane. Induna siyakwamukela ukuhlelwa akusitshela igama lakho lesibongo induna ko.
Ibizo lami ngingwenya uMafuyana kodwa mina nguChief Mayenga uDivizelo uFuyana emakhitha ekhezi lapha.
Ye, linjani ke induna?
Siyaphila linjani baba?
Hayi mbijana. Ye, akusitshele sizokuthiwa ke lomcimbi omkhulu. Ye, uyabongwana baba.
Mhlaka 31 May kofiyana ngekhaya. Umcimbi lo wongamelwe yithi singabantu bakofiyana. Kuthiwa yi-Matabeleland South Province Culture Day Launch eyayenzelwe kofiyana. Kuthi kusuke siyabe sibungaza khona ngamasiko ethu. Sitshengisa ngokugida, ngokuhlabela, ngokugqoka, ngokudla njalo njalo.
Mm, likwenzeleni khonokho?
Ake ngithi inyanga yona le yamasiko umhlaba wonke jikelele. Lokho uholwa United Nations. So kwasekubuya ke emazweni wonke athe chithisa kanje umhlaba njengokungaka. So kusho ukuthi njengoba sithi thina kuyabe kuyi-province kuqale kwaba le-national culture day launch. Kusuka ku-national kubuya ku-province, kusuka ku-province kuya ku-district. Abantu ke sebengakwenza ezigabeni zabo. Kodwa okumqoka ngalolu suku ukuthi inhlangano yezizwe ezimanyeneyo yakubona kuqakathekile ukuthi izizwe zonke zihlonitshwe kungakhathaleki ukuthi sikhulu singanani ngokuthi bangobani, bangazizwa bebancane ngoba zonke izizwe zinkulu ngoba zinjalo nje ziyale zile mkhuba lamasiko eziyilandelayo empilweni yazo.
Sizwe ukuthi uPiyani uthini nxa ekhuluma labantu ngakhonokho-ke abaza kwenza. Ye, nakho-ke ikhuluma labantu baba uPiyani.
Kutho ukuthi esiza kwenza-ke lapha sithi Mashi South Province kodwa esigabeni sakoPiyani singamaNdebele silaphana. EmaNdebeleni sibalisa abantu abanjengabeSuthu, abantu abanjengamaKhalanga, abantu abanjengabamaNgungu. So yonke into esizabe siyenza ngicabanga ukuthi izaba ngumfanekiso yakhonokho ukuthi thina singobani. Lanxa sithe thina yi-Mashi South Province siyakwazi ukuthi abantwana bakithi abasuka kuPiyani sebegcwele ilizwe lonke kumbe umhlaba wonke ungaka. Bakhona abanye abazabe besethekelele abavela ngaphandle kwelizwe. Njalo kukhona abanye abazabe bevela ngaphandle kwesigaba sakoPiyani njengoba sithe yi-province. Bazabe kukhona ababevela koBulawayo, bazabe bekhona abazabe bevela eGoli. Wonke laba bezesitshengisa kumbe bezebe yingxenye yabantwana bakoPiyani abazabe besenza okwakibo okwamasiko le mikhuba abayilandelayo empilweni zabo zasuku zonke. Ngathi nje ngamafitshane sizabe sinebutho elisuka koBulawayo laphana okuthiwa yinkwali. Sizabe silabantwana bemzilikazi primary abasuka koBulawayo. Sizabe silabantwana abasuka koBulawayo laphana abanomama uMatshabalala okuthiwa ngamatshitshi basempophuma bona evulindlela laphana. Sizabe sineentombi zakoJama. Ngikhuluma ngalabo abaphuma ngaphandle kwesigaba sakoPiyani. Xa sengikhuluma ngabakoPiyani ngikhuluma labo bonke ikakhulu ngigxile kakhulu ezikolweni. Sinezikolo ezimbalwa ezingaphansi kwenduna uPiyani. Ngizaba isikolo seMbuya, iMbuya Primary, yeMahetshe Primary, yeMahetshe Secondary, yeMinda High School, yeMinda Primary School, siyeNook Inn ekhonaphana eMaphisa, siyeChewondo Secondary, leChewondo Primary, siyeMarinoha Primary, siyeZamanyoni Primary, leZamanyoni Secondary. Bese kusithi ngaphandle kwesigaba sakoPiyani silayo njalo iSontana yeSilongwe Primary. Wonke laba bantwana babebelayo imidlalo yabo abazabe beyibonisa etshengisa ukuthi thina singobani. Baphiwe ithimu-ke kugovernment okuyofanele bayilandele. Kuthiwa Our Culture Building Zimbabwe Brick by Brick. So yonke into ababeyenza yabehambisana naleyo theme kodwa ikhombisa amasiko ethu ukuthi singobani. Ngaphandle kwabantwana labe sikhulume labo esingibabalise ngaphezulu lezakhamizi ezikhona phakathi kwesigaba eziyabe zisitshengisa lazo ukuthi kuyini ezikwenzayo bengabantu abadala. Sileqembu okuthiwa imgijimu, sileqembu okuthiwa izonda mthakathi, labanye nje abaningi. Kodwa-ke okumqoka ukuthi ngalolu suku abantwana babe bebona ukuthi endulo kwakusenziwa njani, kanti abadala babe bevuselela okwakuvele kukhona.
Ye, siyayizwa leyo-ke induna uPiyani ukhona ngale-ke eMaphisa. Sibonge kakhulu baba uPiyani, ungatshenela kusasa wa.
Hayi, lathi siyajabula.
Ela manyama sina masiwa
yekwa manje so isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Siyahlangana sithole thandekayo ngalo usuku njalo sivuselelana emoyeni yethu ngoba namoya yethu ihlala ihlukumezekile idinga ingatholi kwesinye isikhathi idinga ukubana siyivuselele nxa sesenganeno ngoba ngale kwethuna siyabe singasekho isikhathi sokukhumbula ngempilo zethu ngoba ziyabe sezedlule. Namhlanje ke ilizwi lethu sizalithola ngokuloba kwaHezekiah chapter 37 sibale amavesi usukela ku-1 siya ku-5. Kufundeka kanje verse 1, isandla sikaJehova sasiphezu kwami sangikhiba ngomoya kaJehova sangibeka phakathi kwesigodi sasigqile amathambo wangidlulisa kuwo ngazungeza bheka ayemaningi kakhulu ebusweni besigodi futhi bheka ayomile kakhulu. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, lawa mathambo angaphila na? Ngathi, Nkosi Jehova, wena uyazi. Wayesethi kimi, profeta phezu kwalawa mathambo uthi kuwo, nina mathambo omileyo zwanini izwi likaJehova. Verse 5, isho kanje inkosi uJehova kulawa mathambo iti bhekani, ngiyakungenisa kimi umoya niphile. Leli lizwi nxa ngilibala ngibone ngathi kuyafana lalokho esikubona lokho kwabona uHezekiah. Ungathi uyaphosa ilihlo lakho elenyama lelangaphakathi ulalele ngendlebe okukhulunywa ngabantu endaweni ezijiyeneyo uzananzelela ukubana nxa sikhangela sithi kumbe imindeni yabantu imuli ezijiyeneyo phakathi kwazo kugcwele amathambo omileyo. Ungakhangela abantwana abazelweyo endaweni indawo ngendawo eqinisweni kungathuka muntu kodwa kukhutshwa iqiniso njengoba linjalo. Abantwana abanye olutsha lolu selufana lamathambo omileyo akulampilo. Kuyini okwenza ukuthi amathambo la ome? Kuningi okuhluphayo. Abanye bafundile ezikoleni imisebenzi kayikho. Abanye kuswelakala izimali ebazalini ukubana abantwana baqhubeke ngemfundo yabo besiya phambili. Babe sebesiba nje umhlambi kazolusile bafanele amathambo omileyo. Abanye ke babantwana abazalwayo intsha esakhulayo balakho ukubana bangahlala ndawonye batshelane izinto ezingayisizo. Yikho ubona umhlaba wonke ngisho lakhona apha emindenini kwelakithi abasakhulayo balimele kakhulu ngezinto ezibalimazayo njengezidakamizwa. Abanye ngileqiniso kabakuthandi ukuthi bazithole bekuleso simo kodwa benziwa ngumumo okhona. Kangitsho ukuthi kuqondile ukuthi bakwenze kodwa eqinisweni kambe abantwana benze njani? Ilanga liyaphuma kakulanto abazayenza. Abantwana babe sebefana nje lokuthi ngamathambo omleyo angelampilo. Lakubomama kunjalo. Omama emagumeni yibo okumele bami baqinise imindeni ime babekezelele okuningi okwenzakalayo kodwa ngenxa yezimo abanye abazifumana bekuzo sebefana lamathambo omleyo. Ithemba lothando likamama kweminye imizi kayisekho ngenxa yenhlupho lengxaki zakulumhlaba. Obaba ke kangikhulumi-ke labo abanye ilabana babalekela imizi bayafana lamathambo omileyo kodwa ke uHezekiah bese sithi lingalahli ithemba. Amathambo la alakho ukuphila nxa ekhangela kuNkulunkulu. UJehova uyazi uyabona. Sikhulekeleni laba bantu asebeyizimo zamathambo omileyo bathole ukuphila. Nkulunkulu abelathi asibusise asinike ithemba singabi ngamathambo omileyo kodwa sibe ngamathambo adinga ukuphila ngoJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Sizwe zabatsha eziphethwe nguTaboka Ncube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Namuhla sixoxa lonkosazana Mhlela Usizo Ncube owaziwa ngokunyelwa ukuthi Chef Mhle owasungula iStay Up African Chefs obese eMelika ebukisa ukudla kwesintu.
Ngibuye e-America ekupheleni kwenyanga kamabasa. Ngihamba ngizobambisana lama Native Americans ukubonakalisa ukudla kwesintu. Bengibuye ukuzopheka, ngibafundisa, testisa ukudla kwesintu ukuthi bakwazi ukuthi thina lathi e-Africa sinokudla okulomsoco.
Bakwamukele njani ukudla kwakho lokho?
Angimanyele kakhulu ngenxa yokuthi ukudla kwethu kulobudlela lobumangalisayo. Kodwa into emangalise kakhulu ukuthi ngipheka amacimbi bawadle waqeda du basele sebebuzo sebeqedile ikati lokhu likuthatha ngaphi.
Uhambo lwakho lolu yikwini okufundile?
Ngifunde ukuthi nxa ungaphakamanga izinto angeke uzibe zazo. Ngibe nethuba elikhulu lokuhambela emahofisini kamongameli welizwe leMelika. Ngamukelwa ngalalelwa, sikhangelele ukuthi siphinde njalo uhlelo lolu ngingasahambi ngiyedwa, sembanjiswa ngabantu abanamandla abakwanisa bangcwetise. Ngoba umhlaba lezi nsuku uyamukela into ezijejeneyo, especially izinto ze-Africa zile ndawo lapha e-America. Into efunakalayo nje lithemba lokuthi abantu bafake i-effort yokuziphakamisela izinto zabo. Ngoba abantu abasemhlabeni especially lapha e-America, e-New Mexico, indawo ezingenile ama-restaurant, ngihlangane no-Chef Jumbo onguye ophethe ukudla kwe-Africa lapha. And i-restaurant zakhe zimbili zigcwala okumangalisayo. And abelungu bayavuma ukuthi ukudla kwe-Africa kutesta okomgangatho ophezulu.
Iwa-ke phambili uhleleni ekuthuthukiseni ukudla kweZimbabwe ngapha eMelika?
Okusehlelweni yikuba abantu abaprojisayo bakwazi ukufikisa ukudla kwabo ngapha ema-restaurant, kukwazi ukudliwa labo babe nenzuzo. Kule Tallinn Market, International Market, banesivumelwano labangcwethi ukuqoqa uhlelo lolu ukuthi nxa bekhona abanezifiso abanokudla okulungiswe kuhle okuwe-Africa, uyakwazi ukuthi akufake emashelfini akuthengise, and then kube yikudla okufinyelelekayo for ama-Africans lalaba abanye abakhululekileyo abamhlophe ukudla okushiyeneyo.
Kwabatsha abakhangelele ukuthi labo bangene kuhlangothi okulo njalo bebona izinga osifike kilo, ungathini kibo?
Into engingayisho kwabatsha yokuthi akunanto ezalula, yonke into ifuneka umuntu esebenzile. Njalo nxa kuwukuthi ulesifiso lephupho, zifundise ukuxoxa labantu abathenjwa inhliziyo yakho, laba sekebeke bahamba indlela yakhona, bayakwazi ukuthi bakuncedise uzithole la usufike lapho ufuna ukuthi ufike khona. Kukaningi empilweni esiphilayo lakhe elizweni lakithi, awusozukwazi ukuthi ubambe into ihlivele ivuthu. Ufuneka ukuthi uzinikele lapho ohamba khona, uzithembe njalo ungalahli isithunzi sakho nxa kuwukuthi wenza into, ungalahli imvelaphi yakho. Kuba lula ukubhekana nobunzima nxa imvelaphi yakho iphethe ngezandla. Njalo umuntu akafunde ukuqala lapha khona ngalokhu alakho. Njalo amathuba nxa ebuya angawadlalisi, awasebenzise ngokuhlakaniphileyo. Singathandi ukukweleta, sikwazi ukuthi konoko okuncane nxa singaqalisa kuyakwazi ukuthi kwengeze kancane kancane, kuyafikeka lapho umuntu afisa ukuya khona.
Siyabonga ukuthi libe lathi kusigaba sabatsha lapho ebesiphoxa lo Nkosazana Mhlelusizo Ncube owaziwa ngelokuthi Chef Mhle, owasungula i-Stir Up African Chefs obeseMelika ebukisa ukudla kwesintu. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uJabo Kancube.
Yes, siyabonga kakhulu Jabo Kancube, ungadinwa kusasa mfowethu. Wezemidlalo namhla sixoxalo Amin Somapiri, kodwa singakangeni kudaba lolu, sike sikhangele okwenzakale namhlanje kwezinye indawo. Iqembu leManchester City selithole isicoco se-English Premier Soccer League, ele-Arsenal likusigaba sesibili engalanini yemidlalo le. Emidlalweni edlalwe namhla ekhasini laka Premier Soccer League edlalwe namhla eZimbabwe, Cape United 1, Dynamos 1, Chicken Inn 3, Simbapura 2, Mandika Diamonds 2, Greenfield 0. Akesizwekele kona manje weza shisa sibanda ixoxalo Amin Somapiri.
Upiri wadla iqembu le-Olympics engayi ku-Highlanders lapho kwaduma igama lakhe lokuthi umakanika. Uneminyaka yokuzalwa engamajuma esithupha lanye 61.
Qale vele ngingumfana odlala ibhola nje emalokishini khonapha, ngingumfana emalokishini ngidlalela i-team ukuthiwa yiluveve big 11. Yikho lapho engabonwa khona ngubheri Daka ngo-1979 ngile 16 years ngisasengumfanyana. Ubheri Daka nguye owayengukhochi wayedlala ibhola edlalela i-Highlanders. So nguye umuntu owayenza izinto zami zabalula ebhoreni. Ngaqala ngadlala i-Olympics where I started playing as a young teenager. U-Olympics ngadlala from 1980 to 1984 lapho esarelekhethwa khona.
Pho wangena njani kubhoso uPhiri?
Ngithe ngisuka khona ngale uPhiri wambiza esengukhochi ngo-1985 ekunokozeni ku-Highlanders. Where I was bought for $1,000. It was a very good achievement for me. Ngingumfana osuka eluveve. Kwakunzima ukudlalela impilo ukuzeni iHighlanders uvelele emalokishini lakhonjuwe elokuzeni eluveve emagwegwe and so forth. Kwakunzima ngoba abantu nxa ubafika kuHighlanders bethi uvelele emaweswe.
Ngesikhathi uPhiri esiyadlala iqembu leHighlanders kwangalula ngoba kwakugcweleke intathu kuleli qembu.
Bathe bestruckile kwakhanya mina ngilo topless ngihamba nje. Angithi sasivele singabantu esasithengwe ngo-85 angithi, but i-breakthrough yayinzima ngoba kwakulabo Titus Majola, o-Finewell, o-David Phiri, o-Douglas Ndloyi, u-Richard Ndlovu, o-Mabika, o-Madinda, u-Namo Shambira, angithi ngibe engabakhuluma. So kwakuvele kunzima ukuthi ungene ku-breakthrough. So ngahle ngatholi i-opportunity kunapho.
Esele munyaka yadlalela ithila moya, uPhiri lebhozi yakhe baqala ukutshaya bebhuqa amanye amaqembu kwezenguqu waze waphiwa le gama ngabalandeli baleli qembu.
Ngo-1986 sathatha almost everything. Into esayikhuthayo kuphela ileji saba ngama-runners up. So I had a very wonderful career, but i-career yami yayivele ngingumuntu ophushayo, ngikwazi ukuthi ngifunani. Ukuthi umakanika vele mina ngumuntu owadlala lapha ekanika izimoto. So i-life yami yonke vele ngayilose izimoto. Ngangilabantu abangu-3 abangikhathazayo. One kwakungu-Joel Shaw, kwakulo Moses Chunga. Then kwasusuba lo umfana lo owagcina wabhubha meyiso, rest in peace, kuthiwa ngu-Debbie Makinga. Those are the 3 people ababenginika i-problem.
Izidakamizwa sezilimaze abasakhulayo abaningi kwele Zimbabwe. UPhiri uthi abadlali bamaqembu atshiyeneyo behluleka nje ukudlala ibhola ngoba beqedwa izidakamizwa.
Abafana bethu bakhathesi abasafani lathi, sebengene kwizintweni lezi eziningi ezizidakamizwa and so forth. Umuntu engadlala 1 hour 60 minutes inhlanhla kakhulu. Ngoba ungathi uyakhangela let's take for instance ethimini yami nale engiyithanda iHighlanders. Abafana abaphilile, abafana lava, they must be a system kathesi like other countries where ukuthi ba-introduce i-doping.
Yeah.
Angithi ngoba kathesi ungathi uyakhangela ungavele kube le-doping system la, akula muntu ozadlala ibhola.
USoma uthi inhlanganiso yezenguqu yezifa lamaqembu enguqu kumele basebenzise ababe ngabadlali benguqu ukuthi bafundise abadlali bakulezi nsuku ngobubi bokuthatha izidakamizwa. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, igama lami Ezra Chisa Sibani.
Yes, siyabonga kakhulu Chisa, ungadinelwa kusasa.
Studio 7 njani abalaleli, ukhuluma ngobandile Nkomo lana eSouth Africa. Benesifiso ukuthi umongameli mayengeza siyayithanda leyo mali oyifakileyo izigi, kodwa besicela ukuthi evale yonke imali, umthambo wakhe wonke ongenisa imali elizweni nje wonke ungene ngezigi, yonke into evale i-US dollar, evale irandi, sebenzisa izigi layo uhulumende ehola izigi. Wonke umuntu uholiswa ngezigi, izigi izoba right, izosebenza. Kodwa ingabalokho yezinto yakhe yaleyo ukuthi ufuna ukuthi yonke insipi yawatsha anyeke izisebenze, kavale yonke imali kusale izigi kuphela nyebo.
Yelo ke ngumunye wabalaleli bomsakazo we-Studio 7 osithumeleke imilayezo wakhe mayelana lokho akucabangayo singakaphethi ezalamhlanje. Sesibone indaba ebesikhokhela izisebenzi zohlangothi lukahulumende olubona ngezemithelo oleZimbabwe Revenue Authority zithi kasenelisi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi. Bayakhala abantu ngokubhadalela ama-passports ngamadola emelika hhaji iZimbabwe gold kumbe izigi. Kodwa abakubandla elibusayo eleZANU PF bathi kuzima kakhulu uba uhulumende emukele imali entsha yelizwe ngoba bavumelana nenkampani yeLithuania ukuthi kumele kubhadalwe ama passports nge-dola leMelika. Hayike izulukandaba lingakhohlwa ukuthi sile WhatsApp yethu inombolo ethi 1202 465 0318. Ngizaphinda njalo, 1202 465 0318. So lithumeleke imilayezo yenu ngezikhathi zenu lithi ukuthi lifisa ukuthi senzeni. Olubaluleke namhla ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.